So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo zazi ku 5 zibandlela 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
I lockdown siyabona iqalile sibili kuyisiphithiphithi ukungena edolobheni, kodwa mina ngiyihlulekile ukungena ngoba amapolisa akhona ahlupha njalo izimoto zakhona aziningi kakhulu.
Bekungenabantu abaningi edolobheni leHarare lapho izakhamizi zaleli dolobho ziqale ukulandela iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus.
Kodwa udubulo beselusuka khona ekutheni kwakhona kuhulumende la u-City Council, ngoba abantu kade sibasezindlini bahliza kula manzi. So umkhuhlane wakhona uzaphila njani? Yilo udubulo ukhona.
Kobulawayo izakhamizi zikhala ngokuthi imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus iqutshwa ngesandla esilukhuni ngabezomvikela namapholisa abavimba phose wonke umuntu ukuya enzikini yedolobho lanxa bayabe belezizathu laba bantu. Inani labatholakala belegciwane le-coronavirus eHarare lokhu likansa kulandela ukutholakala kwabanye abangamakhulu phose amathathu 299 bebanjwe leli gciwane izolo nje kuphela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Phakathi kwabantu abangamakhulu edlula amahlanu 564 abahlolwe batholakala bele COVID-19 ngokutshona kwelanga layizolo eHarare kuphela, kufunyenwe abantu abangamakhulu phose amathathu 299 belalo. Kunje sebezinkulungwane phose ezilithumi lasithupha 15,829 asebehlolwe bafunyanwa bele gciwane le-coronavirus. Abasinde kuleli gciwane sebezinkulungwane ezedlula ezilithumi lanye 11,716, kwafa abangamakhulu phose amane 384. Kuzwekazi le-Afrika, i-COVID-19 ihlasele abantu abaphose befike izigidi ezintathu 2.9 million yabulala inkulungwane ezingamachumi edlula ayisithupha 67,928. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi adlula athoba minombili 85.8 million ababanjwe igciwane leli labulala phose izigidi ezimbili 1.9 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlaselwe yi-coronavirus emhlabeni jikelele asebezigidi ezedlula amachumi amabili 20.8 million. Kwabhubha inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 353,632. Bekungelabantu abaningi eHarare lapho izakhamizi zaleli dolobho eziqale ukulandela iziqondiso ezintsha zikahulumende ezokwenqabela igciwane le-coronavirus ezikuzinga lesine kumbe level 4 ngesilungu. Uhulumende uthi uthethe leli nyathelo emzameni yokuvimba kumemetheka kwegciwane leli, kodwa abanye besithi lenziwa ngendlela ebandlulula abaswelayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuza ngemva kokuba uZulu elalele isixwayiso sikahulumende sokuba uZulu wonke ahlale emakhaya, njalo kuza ngemva kwesaziso esethulwe ngumphathintambo wezempilakahle engomunye wabasekeli bakamongameli uRetired General Constantino Chiwenga ngomgqibelo sokuthi ilizwe selibuyele njalo ekuqiniseni i-lockdown emizambeni yokwehlisa amathuba wokumemetheka kwe-COVID-19 elizweni.
People must stay at home, save for buying food and medicine or transporting sick relatives
Abantu mabahlale emakhaya baphume nje besiyadinga ukudla esitolo le mithi kumbe ukuphelekezela abagulayo esibhedlela okuningi kubekwe kwacaca kule lockdown order abaphatheke kumsebenzi wokuthenga lokuthengisa impahla sebenziswe ngaphandle kwabamankampani amakhulu kanye labezimota ezithwala impahla eqakathekileyo lalezo eziquma elizweni ukuya kwamanye amazwe.
Kodwa isikhulumeli somanyano wenhlanganiso ezisebenzisana lozulu eye Crisis in Zimbabwe Coalition, umnumzana Mavela Sikhumalo, uthi lanxa beyisekela i-COVID-19 lockdown, usola ukubandlululwa kwabaswelayo.
Kodwa sibonaka zathi i-lockdown leyi liqiniso, iyenza zathi inika i-advantage kulabo abatholayo kakhulu. Noma bona bavumelwe ukuze bahambe kuma hotela besiyonatha besidla njalo kuma trips abo le ndizamtsina bekhwela behamba kodwa abanengi kumbe asingabathi imajority ozulu laba abangatholiyo abakwanisi abangela mali abakwanisi ukuze bayenze lokho
okugcizelelwe ngumnumzana Efincube ingcwethi ebona ngokulwela ilungelo loluntu enhlanganisweni ye National Consumer Rights Association NACORA.
I lockdown le ibonakala iqondiswe ebantwini abangazoziyo abayanga abantu abahluphekayo abantu abanothileyo abaziphilela kahle kakukholo kukodwa bakuvalelweyo ama aeroplane azaqhubeka esebenza amabhasi emakhaya avaliwe ilapho esithenga khona imbida lezitolo zethu ezincane lezi zivaliwe kodwa ke amahotela abevuliwe lamabhawa emahoteleni avuliwe lama-restaurant emahoteleni avuliwe konke nje okuphathelene labanothileyo kusele kusebenza kube sokusithi okwabayanga kwavalwa
abamabandla aphikisayo abalisa ele-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora bathi bebengalindele ukuthi uhulumende engaqhuba njalo olunye uhlelo lwe-lockdown kuvalwe amabhizimusi wona abevele esehluleka unobhala kwezokukhulumisana lozulu kanye lokusabalaliswa kwemibiko kuleli bandla umnumzana Witness Dube ulandisa kabanzi ngalokho
ngabe uhulumende uke wazama eminye imizamo engayenza ukuthi lawo ma-business asale evulile kodwa kuxwayisiswe kumbe kunanzelelisiswe ukuthi kungayenziwa mcabango bani ukuthi lokho ukuvula kwama-business kungabi yindlela okungathelelwana ngayo umkhuhlane amapholisa ayebenganceda amasosha khonokho akade kwenza ayebengakhangelisisa sibili ukuthi kufakwe eminye imithetho kuncedisane labantu mhlawumbe abanye abantu basuke ebantwini kube ngabantu abancedisa amapholisa lamasosha ekuthini kukhangele ukuthi wonke umuntu uyananzelela izixwayiso zawona lombhuqazwe we-COVID.
Kulabo abavunyelwe ukuhamba-hamba besiya emsebenzini abanjengomnumzana Paul Ncube wasemzini wekhuwazana uthi bekuhanjwa nzima lapha emigwaqweni ukungena enzikini yedolobho leHarare iningi labantu libuyiselwa muva.
Wathiwa kababuyele until i-lockdown le iphele ya kutsho ukuthi ya kunzima sile ukungena kakhona ethawni. Ngoba namhla edolobheni iindawo eziningi vele zinjani zivaliwe ama-shops amaningi avaliwe avuliweyo ngamakhulu ama-supermarkets but mostly ama-shops la amancane avaliwe.
Kwasekelwa ngumnumzana Thafazi wachigandiwa laye othi bekuhanjwa nzima emgwaqweni omkhulu oquma phakathi kwelokitshi le-Warren Park bucwadlana lalapho ahlala khona.
I-lockdown siyabona iqalile sibili kuyisiphithiphithi ukungena edolobheni kodwa mina ngihlulekile ukungena ngoba amapholisa akhona ahlupha njalo izimota zakhona eyi aziningi kakhulu.
Uhulumende uthi ukubone kufanele aqinise iziqondiso lezi ngemva kokunanzelela ukuqonga kwenani lasebehlaselwa lokubulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni kakhulukazi phakathi kwenyanga ezisukela kulwezi nyakenye kuze kube manje. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Lokhu sikudaba lunye kobulawayo iziqondiso zokuba abantu bahlale emakhaya benganyangazeli enzikini yedolobho zisolwa izakhamizi ezinye ezithi iziqondiso lezi ziqutshwa ngesandla esilukhuni ngabezomvikela lamapholisa abavimba abantu ukuya enzikini yedolobho lanxa kulezi zizathu eziqinileyo zokuthi baye khona. uAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
IZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba ikhathazekile ngobhubhano lweCOVID-19 olukhwaze ngolaka umnyaka wonke ka-2020 osokuze kwachaphela kulumnyaka osanda kusungula oka-2021 osokubangele ukuba uhulumende ethule isiqondiso sokuba abantu bahlale emakhaya okwenyanga yonke. Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Khulamuzi Moyo yena ukhala ngodubo lwamanzi ngalesi isikhathi abantu bevalelwe.
Umkhuhlane lo hayi awukho muhle. So i-lockdown le khona kathesi mbona abantu futhi baza cooperate i-lockdown yeka March last year. So layona le baza cooperate sibili abantu lokuthi bagqoka ama mask kube le social distance yikho kuqakathekile ebantwini. Kodwa udubo lube selusiba khona ekutheni kwakhona kuhulumende la u-city council ngoba abantu kathesi basezindlini bahleza kula mazi. So umkhuhlane wakhona uzaphela njani? Ilo udubo lukhona.
Osakhulayo uNozipho Moyo uthi lanxa bevumelana le lockdown usola uhulumende akaphathisi abantu.
Siyananzelela i-lockdown esiqalisa namhlanje. Siyafuna lokho kwenziwa i-government nxa sikhangela inani labantu esibethola umkhuhlane lo. Kodwa siphinde sizibuze ukuthi uhulumende wenzani. Singasabali ukuvalela abantu ukuthi behambe ukuthi esize abantu ngoba ukuhamba kwabantu yikudinga impilo. Njengoba sekule lockdown kuningi esifisa angabe uhulumende weZimbabwe angakwenza ukubona ukuthi abantu bengaphephelaphi.
Usikhwica Mfundo Solwayo Ngwenya umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital ngomunye wabasekela ukusungulwa kwale i-lockdown.
Lockdown iqalile namuhla. Kukanya hayi abantu balutshwana abasedrobheni isiminyeminye asikho lamuhla. Siyathaba kakhulu ukuthi i-lockdown le izancedisa ukuthi umkhuhlane egcikwane le coronavirus ungamemetheki kakhulu njengoba kathesi ukhanya ulibhubhane elibi elibulala abantu. Yikho asiqiniseleleni silandele imnqumo yona le ekhona eye-lockdown ukuze impilo zethu ziqhubekele ziye phambili.
Ilunga leibhethu likaZulu uMnumzana Lungile Nyathi uthi uhulumende kumele atholise abantu ukudla ngoba ku-lockdown yakuqala iningi lapho selabulawa yindlala.
Ja umkhuhlane we-corona lo ukhanya usuqala phansi khanya usuzanda i-lockdown right but into erongo i-lockdown ukuthi abantu bevalelwe behlale ezindlini abazakudlala. At least ngayo i-government iyaprovida ukudla welfare ibinceda abantu behlezi cause anima behlezi abasasebenzi abasatholi imali abasatholi kuhle. So ngayo i-government at least iyancedisa with something inceda abantu cause la ihlezi yakuqala abantu.
I-World Health Organization yona layo ikhuphe imibiko ithi iphakathi kokusebenza ukuba kusiyaphela umnyaka ka-2021 kube sekulamajekiseni ayedlula amabhiliyoni amabili ayabe esetholiswe uZulu emazweni asathuthukayo emizameni yokumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 emhlabeni jikelele. Bathi okwamanje kulamajekiseni athile agoqela i-AstraZeneca, i-Pfizer, i-Moderna lamanye aseqalile ukuthengisa leli jekiseni le-COVID-19 vaccine. Ngimele i-Studio 7 yiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kuthi ngakucele labasakhulayo bakhona. Abathi bayasisekela isinqumo esithethwe nguhulumende sokuya kuzinga eliphezulu lokuvinjwa kwelizwe i-level 4 ngesilungu njengendlela yokwenqabela ukumemetheka kugcikwane le-coronavirus. Omunye wabo ngumnumzana Nkosikhona Dibiti yena othi lanxa esamukela isinqumo esithethwe nguhulumende silakho ukuphazamisa impilo zabatsha.
Kulevoko usikhumbuza ngesikhathi i-corona iqalisa ngobatsha engunanzeleyo ukuthi ngo-December lapha sikhe sababhizi kakhulu sibe sinezihloko zethu sinemitshato kulandilani kodwa konkana sokwenza ukuthi amakhesi ze-COVID-19 kube ne-spike. Lesikhathi sike sakudinwa khona kwaba ama-slok hayi corona la ijasuke kunja but ikhoso group ezindlalo kathi sikuthi khona sizayenza njani intilo isije i-lockdown siqale silumnyaka uqalisa so iningi lethu siyasebenza sizakwenza njani okuyizinto kwakhona
i-level 4 uhlelo lwe-lockdown luzathinta njani impilo zabantu
hayi zabantu khona kunzima because mostly i-entrepreneurship liyane ukuthi we are living from hand to mouth yabo imali adulayo maybe yiyona le esiyisebenzise i-festive season uthengathenga lokhu la ugijimagijima usenza lokhu but immediately to have a lockdown is that for abantu abasha it's a tough time for us but esingakwenza ukuthi nje sike sezame that ukuthi sibe innovative but you find that singaba innovative kakhulu imarket yethu siyaqinisa siyikhuthile ngoba imarket yethu still believes ukuthi nxa usenza into kumele uyenze lo muntu omaziyo so you can only base on your clientele to say okay I can do this for you the next so and so days and umuntu lisebenze siyaphambili but otherwise it's about relationships now with our customers. Otherwise, new clientele, it's hard. Munti abona what you're doing online, and everyone is now online, but advertisers of both Facebook, people are doing lapa. You find so good flat, everyone is already online, which is a good thing, but the market has to adjust also, or the payment terms have to adjust also, because kathesi kunzima ukuthi umuntu ambhadale, engakubonanga, engakuthanga imali yakho in cash, ngoba many people now work with US dollars in the exchange rate. So you find that kunzima umuntu ukuthi abhadale nge US dollar via any means. There is no paper, there is no what. So you have to go into the banking system and do that. Kunzima kakhulu because umuntu abe kuthe ukuthi i product kuthe ulaye. All right, imali yakho ulaye 20 years. Kodwa mina ngise country park. How do you even go there when it's under lockdown?
Umnumzana Nkosi Khona DVD ngusomabhizimusi osakhulayo onguye njalo owasungula umsakazo we-Community Podium TV ubexoxa lo Mike Hobe we-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. UMike uphinde waxoxa lo mnumzana Blessing Phiri usomabhizimusi osakhulayo wenkampani ye-Don Mitero ethengisa impahla etshiyeneyo egoqela amasudu kanye lezicathulo zabesilisa.
Le pandemic le COVID-19 yenze ukuthi amabhizinesi ethu abangazathi ayihlangaphansi ukuthengiselana bengahambi ngendlela esasifuna ukuhambe ngayo.
Uhlelo lwe lockdown luphazamise njani indlela ophatha ngayo ibusiness yakho?
Ibusiness lethu lisebenza ngabantu. Sibona ukuthi ukuthengiselana lokuthengisa kwethu bekungayisiko esasikufuna. Ngamanye amalanga zero sales. Isibe lenyanga yonke singathengisanga lutho lokhu kusiphazamise kakhulu njengathi abasakhulayo
nangu 2021 usefikile siphakathi inside njengosomabhizimusi osakhulayo usibona izinto ezinjani ezilapho ukuthuthukisa ibhizimusi lakho
mbona zathi into esiyidingayo njengamabhizimusi amancane lusizo from uhulumeni ukuthi esisize lama packages lama stimulus packages ukuthi siphenduke lati back to our feet ukuthi sesiqalisa iproduction so izo from ukhulumende ukuthi esinike ngveni ama small loans ngveni ama stimulus packages ukuthi siphenduke lathe businessini
umnomzana Blessing Phiri ngisoma business osakhulayo ubexoxa lo Mike Hobe we Studio 7 ecingweni eseHarare ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafichane.
Ukuvota kwabantu mathupha okwe in-person voting kuqalisile namuhla edolobheni le-Georgia kukhetho lwe-runoff oluzakhomba ukuthi ibandla elizakhokhela phakathi kwelama-Republicans nelama-Democrats yiliphi kudale le-Senate. Kubikwa zindala zombili kumabandla omabili kulolu khetho olungolwesibili ngoba olwakuqala lubanga lempumela ecacileyo asebevotile ngaphambilini bebeyizigidi ezintathu 3 million njalo kukhetho olwedluleyo kwavota abayizigidi ezinhlanu kukanti labo abangatholanga ithuba lokuvota balitholile. Umongameli Donald Trump othi waqelibezelwa kukhetho lokudinga umongameli olusanda ukuqhutshwa ukhankasele amalunga ebandla lakhe lama-Republicans wathi umnumzana Joe Biden obikwa wanqoba njalo olindelwe ukugcotshwa kunsukwana ezilandelayo wasekela abebandla lakhe lama-Democrats. Umanyano we-United Nations uthi uzamanyana labanye abalwela ilungelo loluntu ukuthi kuthunyelwe abantu abazaphathisa wezinye indawo ezimbili eNiger, kulandela ukubulawa kwabantu abalikhulu kulindawo ngempela viki ngabahlamuki.
Ukuqiniswa kweziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kubikwa kuzabangela ukuthi abaphila ngokuzisebenza bathwale nzima ngoba bengasoze bavunyelwe ukwenza umsebenzi kade bewenza okwenyanga eyodwa elandelayo. Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladlandiweni, uthi impilo isivele yaqala ukuba nzima ngoba iningi ligcine ukusebenza ngempelasonto.
Ya, isimo sinzima for abantu abaningi abasebenzayo. Njengoba sisazi ukuthi abantu abasebenzayo vele abala baphila ngokuthengisa, bethenga ukudla, abala mali esingama-savings kumbe le encane abayibekayo ukuthi nxa sekunzima bathenga ukudla. Ngokunjalo-ke abaningi vele bazingela besidla, or ngathi ngesikhiwa they eat what they hunt. So ngokunjalo-ke kutho ukuthi nxa sokuvalwe ngcika nje emkamba abasebenzela khona, kutho ukuthi iy'ngulo eziningi zizaba senkingeni kumbe ngithi zisenkingeni vele, njengoba so abantu abaningi bagcina ukuya emkambo. Khonapho sikuthi abantu bevela vele kukhefu nje, kade ngala muntu okwaziyo ukuthi kuzavala ilizwe ngci, kusale laba kuthiwa ngama-essential services. But ngomnakano wethu na njengenhlanganiso emelela abantu abazisebenzayo, la malunga ethu cabanga ukuthi abantu abazisebenzayo njengoba bephethe umkhonomi ungasikhangele imbiko eyavela IMF ukuthi babambe umkhonomi nge-70% ekhulwini. Tshengisela-ke ukuthi ngabantu abamqoka kakhulu, esithi ba they are providing an essential service kumbe baletha iqakathekileyo kwezomnotho. Ngokunjalo-ke sicabanga ukuthi ngawo uhulumende uvumele kumbe ngaba uyavumela, ithiwa sisekhona ngabe uyavumela abantu abalamalayisensi bathengise, basebenze belandela izinqumo ezabekwayo zinezi ezokuthi kulwisane lomkhuhlane lo we-COVID-19 ukuthi basanitize, bageze izandla, bagqoke ama-mask.
Ingcwethi kwezenotho yelizwe umnumzana Masimba Kutshera uthi ukuvalwa kwelizwe lokhu kuzalethela uzulu udubo ngoba umnotho ubuvele uguqe ngamadolo ilizwe lingakavalwa.
Nxa sikhangele ukuthi i-economy yethu ibiguqe ngamadolo ilizwe lingakavalwa, so khathesi uhulumende esesithi yena ilizwe kalivalwe okwenyanga eyodwa. Amabhizinesi amaningi bebelethemba lokuthi bazaqala ukuvuka, bazaqala ukusebenza. So khathesi ngibona njengani kuza letha indubo eziningi kakhulu ebantwini la kwi-economy yethu ngoba siyabe singela production. Njalo inkangelelo zika baba uMthuli Ncube ezokuthi i-economy iza improve nge 7.5%, sokuyinganekwane lokho.
Lokhu kugcizelelwe ngusomabhizimusi wakoBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu othi inyathelo elithethwe nguhulumende ngelocuku.
Okwenziwe nguhulumende wezanu-PF uhulumende kaMnangagwa yikuba locuku, yikuba lesihluku ukuthi kuthiwe sokuvalwa ilizwe, sokusiba le-lockdown yesibili ngenxa yokukhwela kwama-cases e-COVID-19. Yebo kambe ama-cases e-COVID-19 ayale khuphuka esiya phezulu, kodwa thina besikhangelele njengezizalwane zeZimbabwe ukuthi-ke bafake ama-measures ayiwa nganqabela ukumemetheka komkhuhlane lo, hatshi ukuthi kuvalwe ama-business. Besikhangelele kokuqala ukuthi bavule i-transport sector, abantu benelise ukugada bahambe kuhle ngoba umkhuhlane lo bawuthatha belayinele amabhasi kazupho khabaminyana khona, umkhuhlane lo bawuthatha belayine emabhenki bedinga imali, umkhuhlane lo bawuthatha belayinile ezitolo bethenga. Yikho bese kukhangelela ukuthi uhulumende akulungise khona lokho, ayenqabeli ukuthi umkhuhlane umemetheke useyaphambili. Ebantwini abazisebenzayo sokunzima kakhulu kakophileki, sesizathola ukuthi bazabe bephambana ke lomthetho abantu behamba okungamelanga bahambe, ngoba abantu abaningi ngathi mbe 80% yabantu beZimbabwe bayazisebenza, abaningi baphila ngokuthengisa. Yikho nxa bangasathengisi ukuthi kuthi akusaphileki, abantu bagcina besithi hayi kungcono ukubulawa yikorona kulokubulawa indlala ngoba indlala izabulala bonke labantwana kubona abantwana behlupheka belambile behawula sonto enhle naleyo yikho ke uhulumende sibona ngani uphambanisile khona lapho yebo kambe umkhuhlane yamemetheka kodwa bekumele adinga izindlela zokuwenqabela lowo mkhuhlane kumbe ngakathi sikhuluma ngama-vaccines yena la kuthiwa asekhona ukuthi ahlolisiswe abonakale ukuthi angasebenza njani ahlolisiswe abonakale ukuthi angangena njani elizweni abantu bakancedwa njani akube le awareness ebantwini ukuthi bazivikele kulolu gubhane hatshi ukuthi abantu-ke bajeziswe ngokuthi bavalelwe ukuthi bangayi emsebenzini bavalelwe ukuthi bangazisebenzi
Undiweni uthi bona njengenhlanganiso sebeke baphathisa izakhamizi zakobulawayo ukulwisana lobhubhane lwe-coronavirus.
Njengenhlanganiso futhi njalo azange sibange phela umsindo sithi khona thina abantu abavulele kodwa sisukumile futhi njalo sanikeza abantu ama-sanitizers, sanikeza abantu ama-hand washing water dispensers okugeza izandla amabhakethi lana. Sanikeza abantu ama-mask kumamakethi angu-22 khonapha kobulawayo.
Uhulumende useke waphathisa abaswelayo ekuvalweni kwelizwe okwakuqala lanxa iningi lakhala ngokuthi imali eyayiphiwa uZulu yayincane kakhulu. Ukungavunyelwa ukuhamba-hamba kwabantu okuqale lamuhla sokumise inhlelo zabezemidlalo bona abahle batshelwa ngabe Commission yeSport and Recreation Commission ukuba akusavunyelwa ukuqoqa lokuphatheka kwezemidlalo kuze kuphele inyanga kazibandlela. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuchithekisa kugayiwe kwabezemidlalo njengoba inhlanganiso yeSport and Recreation Commission ilaye ukuba akumiswe zonke inhlelo zemidlalo ukuze kuphele inyanga kazibandlela. Lokhu kuza ngemva kokuba umphathintambo wogatsha lwezempilakahle uConstantine Chiwenga ethule umbiko wokuba uZulu kumele ahlale ezindlini emsebenzini kuhambe abakuhlangothi eziqakathekileyo kuphela ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Intatheli izindaba yezemidlalo uWashington Sibanda uthi sekungalaluka kungasadlalwanga futhi lalo nyaka.
Ukuvalwa kwezemidlalo kutsho ukubana sesibuyela emuva njalo njengelizwe ngoba ke siyabona umnyaka lo ophelile ka-2020 uphelile kungadlalwanga ezemidlalo ngenxa yokubana ubhubhane lwe-COVID belumemetheka ngesibanga esiphezulu. Ngakho ke besikhangelele ukubana ngomnyaka lo ka-2021 sihle siqalele phezulu. Kodwa ke siyabona ukubana umkhuhlane lo lokhu umemetheka okuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba bekuhlelwe into eziningi esezizamiswa njalo. Kubuhlungu kakhulu ukumiswa kwezemidlalo lokhu kodwa kuyinto khuthazwayo ngoba kuyingozi lakho ukubana sifake abadlali bethu labalandeli engozini okuthatha lo mkhuhlane.
Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ibikhangelele ukuba amaqembu omdlalo wenguqu eqale ukuzilolonga mhlazini kunyanga kazibandlela. Isifiso sabo singesokuba imidlalo yeligi iqale ngenyanga kamabasa. Zonke lezo nhlelo zihle zaphenduka yize ikanti ezinye inhlanganiso ebezile nhlelo zemidlalo ngenyanga kazibandlela ngezigonqela abenhlanganiso yeZimbabwe Cricket kanye labe-National Athletics Association of Zimbabwe. Abomdlalo kakhilikithi bebehlele ukuqhuba umncintiswano we-2020 kusukela mhlazili-1 lanye. Ikanti abomdlalo wokugijima bona bebeqoqe ukuqhuba umncintiswano we-League Cup Fun Run mhlazili-10 ukuthi mhlazili-16 babe lo mncintiswano we-cross country. Abomdlalo kakhilikithi labomdlalo wokugijima ngabanye abayenelise ukuba le mncintiswano nyakenye ndawonye labomdlalo wokubhukutsha kanye labe-triathlon. Ngiyimele i-Studio 7 ngobulawayo ngu-Joseph Njanji.
Singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Bekungelabantu abaningi emadolobheni abalisa iHarare lakobulawayo kulandela iziqondiso ezintsha zikahulumende ezokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo-6:30. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.